Ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe zithi ziyavumelana lokunye okwethulwe ngumphathintambo obona ngenhlelo zemali uMnumzana Mthuli Ncube embikweni obuveza ukuthi uhlelo lukahulumende olokuvuselela umnotho welizwe olwe-Transitional Stabilization Program luyaphumelela ekufezeni injongo yalo. Kodwa zithi kuningi okufanele kwenziwe. UMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uhlaziya lombiko ngokuphathelane lezomnotho.
Lezezimali, ungananzeli ilizwe lakithi amaprayizi mbe singathi intengo isilakho ukuthi ime okwesikhathi eside endaweni ethile, ikakhulu nxa ukhangela phose amaprayizi anjengabosinkwa, ompuphu, o-cooking oil njalo. Sibese sithi-ke lazo izinto ukuba khona zikhona ema-shops kathesi, kakufanani lalwana umnyaka ka-2007-2008 lapho kwasokusele khona inkuni emashelfini ezitolo. Imali yakhona yiyo abantu abangelayo, abantu kabala mali, izinto baya bezibukele begxoza indenda bezikhangele zikhona phana ema-shop. Yebo ye, le-exchange rate leyakhuluma ngayo okwakulezi insuku isistable sibili, ungananzelela ukuthi sidlala khona lapho kube $1 is to 81 zim dollars bese ngathi local currency. Khonokho ke kuliqiniso kakhulu ngoba sokulesikhathi sibili hlezi khonapho. I-local currency yebo sesilayo, izim dollar sitholakala lemabhenki. Ngikhuluma nje namhlanje ngingayithatha sibili ku-ATM ama-20 ephuma laphana, i-maximum baya besithi 1000 ngeviki.
UMnumzana Angriston Sibanda olwela ilungelo loluntu uthi lanxa okunye okwethulwe nguMnumzana Mthuli Ncube kuliqiniso akukaguquli impilo zabantu.
Lanxa nje ama-exchange rates engahlanyi kangako, kungazani nje intengo lazo simile, le ntengo elokhe ama-rates ama kubo 80 something, yebo siwabonile mile kusukusela ngoJulayi kuze kube manje, kodwa kakukatshintshi impilo zabantu ukuze impilo zabantu makhaza zibe ngcono. Yikho kulo hlupho khona, umuikhonomi usuwenze osekuthi ngesilungu self-dollarization, into zonke sezithengiswa nge-US dollar langamarandi kwezinye indawo. So kwenza kube nzima ebantwini abaningi abahola izim dollar kumbe i-RTGS.
Asizweni uMnumzana Dube ecubungula okunye okumunyethwe ngumbiko kaMnumzana Ncube.
Nxa sikhuluma nge-democratization laphana, kusuka kungani thiwa kakucace kuhle ukuthi i-democracy yinto enjani akade khuluma ngayo ukuze ilizwe njengoba sitshiwo laphana ukuthi kule democracy kakhulu esiyenzakele elizweni. Abantu ngananzela esikhathini esiningi nxa bethe bakhulukhuluma izinto uhulumende abona ngazani thiwa kahambisani lazo, bayabotshwa. Sibabonile abaningi besemajele lapha, amajaha njengabo-Opelchi no obani bani besemajele laphana. Sikhuluma nje kathesi akhona amajaha lokho esabaleka lapha, omzaca, ohanana labanye nje. So ku-democracy laphana ngasithithi ibhoksi lakhona, hayi kusasilela kakhulu. Ku-international relations, hayi sibona ngazani thiwa kulezi nsuku inhlamba lezane bezisiba khona kulwana umnyaka odlulileyo ngalwana umbuso owadlulayo sezinganeno, singathi ukuthi kukhona ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe. Infrastructure development, yes, ayiboni senzakala khona ngale endaweni ezisempumalanga ngibo Bedbridge kusiya kibo Harare, emgwaqwana yalungiswa, kodwa ungakhala ngapha emgwaqo yakithi yabo Bulawayo, KZ, Bulawayo Matopo.